Siyabonga Kips Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 20 ngoNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abakhethwa ukuba ngamalunga edale lePhalamende sebeqalisile umsebenzi. Umbuzo ngothi bazawenelisa na lo msebenzi.
Ngibona nami ngisele bana sokeni, sizosebenza through ama structures ama residents association angikhethi ibhura leprogressive zonke ngifuna ndawonye, ngizobe nama councillors wona la esilawo angikhethi nga MDC bale into eqhathileyo lona let's deliver a service ebantwini bethu esihlala labo kwezona abantu impilo yabo.
Kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane sihlaziya udaba lokuthi kungani imithethwandaba ingapi izigwebo eziphezulu kulabo abatholakala belecala lokuya emacansini labantwana. Kwezemidlalo silengxoxo lesikhulumeli seZifa uXolisani Gwesela ngokwenzakalayo kunhlanganiso yeZifa yona ethiwa kayisela mali.
Amawo yazi bayitola imali yabo competition sabadala ama airfares ngiyobona ngokwazi kwakho baphapha phela abantu la South Africa imali sasiphiwe ngubaba uMagaya sasimnike ibudget sithi hayi sina sina lokhu lalokhu 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 lalokhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abakhethwa ukuba ngamalunga edale lePhalamende sebeqalisile umsebenzi. Kodwa umbuzo osukhona ngothi baza kwenza okungcono na kulalabo abakade bekhona. Omunye njalo umbuzo ngothi baza kwenelisa ukunqoba njalo na ngomnyaka ka-2016 nxa kuyikuthi amacele MDC wonke engancintisa. Sixoxe lomunye wabanqobayo esigabeni sePhumula Magwegwe umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF.
Bantu ithanda mabopo maconstituency iconstituency esibusisekile kakhulu. UNkulunkulu ubonile ukukhala kwabantwana bake waphendula nabo ke kube lama by-elections lawa abekhona. Sandla sikaNkulunkulu yingena kwaNkulunkulu. Ngakho ke into yonke leNkulunkulu phakathi yinto vele ebusisekileyo njalo enqobileyo kudala. Into ke esingayitsho lapha ngiphela ndavuma yikuthi bona sebezitholele isisebenzi sabo sibonisana lapho kumele kudibelwe khona. Nxa sikhala indaba ezemisebenzi lama-youth laba abangasebenziyo mina ngibe ngikhangelele nalo ukuthi selokhu sizithembisa ngento ezinkulu ezingeke emandleni ethu njengokuthi zona sithi yona sizavula ama-factory into engase sizikenzeleni le mina ngifuna ukwenza into eyenzakala khonapho khonapho ngoba vele ngumuntu ojalo ukuthi kona iphapho iphapho. And mina nami ngizimisele bana sisebenzeni sonkeni, sizasebenza through ama structures ama residents association angikhethi ibhura leprogressive zonke ngifuna ndawonye, ngizasebenza nama councillors wona la esilawo angikhethi nga MDC bale into eqhathileyo lona let's deliver a service ebantwini bethu esihlala labo kwezona abantu impilo yabo ibe ngcono. Kukhanye ukuthi kona this time bakhethe intanjo bakhethe umjoko bakwanisile eshonele bathi nasi into ezwelu itema korokoto.
Ngomnyaka ka-2018 uzancintisana njalo ubona ngani ulethuba lokunqoba njalo?
Ngomnyaka ka-2018 into esobala ukuthi bona abantu vele bazaxoxa ngejekeje lobani ongabe efuna ukufaka iphimbo lakhe sithi ufuma ngu-MP ehlala ngamboboma ngenxa yokuthi babe lokhu besakholisa bekhwabitha imisebenzi eyabe ngiyisebenza ngisebenza laba bantu. Angiboni futhi ukuthi kulo muntu ozaphinda futhi azofaka into eyile kuzeni i-candidate yaphepha yakhe ekulana wampobo ngoba mina ngizimisele ukwenza izimanga ngizimisele ukusebenza labantu. Ngako-ke nxa umuntu sebuya labana uyasezigcisa isikhathi sakhe mina ke ngithele ukuthona ozazama ukufaka ngo-2018 nxa yena engasakhohlwanga wayekele ukuzivotela uzabona umuntu ephuma lo zero sibili ngoba wonke umuntu uyavele evotela uJoseph Chuma team zanu PF. Ngiyabonga
umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF owakhethwa ukuba ngumeli wedale lePhalamende besikhuluma la ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. KoBulawayo khona bese kuyisigaba esesihlala silamalunga edale lePhalamende awebandla leMDC. Sibuze ingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Meli Dube ongumqondisi njalo wenhlanganiso yeBulawayo agenda othi yena ukunqoba kwebandla leZANU PF kuza kwenza kube nzima ukuthi ibandla leMDC lingene njalo kulesi sigaba.
Okwakuqala ukuthi iZANU sibone ithuba lokuchobodisa amabandla aphikisayo, ithuba elihle elokuthi amabandla aphikisayo njengoba esithi kangeni kulelo khetho njengoba sichaza ukuthi lawo ayalwa ala kuzambana phakathi kwawo njalo kawala mali yokuphatheka kulezi nhlelo kumbe kuma-elections ngaphakathi kwesikhathi njengobana kungenze kungenzeka ukuthi sibone icebo lokuthi hhayi nxa singabe silokhu sisenze nje i-opposition sizayigcobodisa siyiqede ngoba siyazivela abantu abaningi abanye abe-opposition abasephalamende ukuthi engxenye nxa sebesuke kuleyo phalamende ukuthi bayakuya ngaphi benzeni amabandla abengelamali kuzakwenza ukuthi abe weak aphelelwe ngamandla emadolweni balwe ngamandla agcine vele ukuthi kusiyafika i-2018 esengasekho kumbe esekusele nje umthonselanyana. Okunye njalo kungabe kusenziwa ukuthi yona iZANU ngokwayo iyabona ukuthi ngaphakathi kwayo kule ndingeko yokuthi ibambanise amalunga ayo. Ngalokho-ke isizama ukudala kumbe amabuli amalunga ayo kabambananga njalo sokumele kube labantu abaningi ephalamende abakhonza lo ongani kuthiwa ufuna ukuthatha over from uMgabe njalo bebe leqiniso lokuthi labo ukuthi abalandela uJoyce Mduru bonke sebephelile kabasela zikhundla njalo kabasela mali njalo kabasela ndlela yokuthi baqhubeke belokhu bebonakala emphakathini.
Umnumzana Meli Dube yingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo agenda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engunobhala oqoqa inhlelo zenhlanganiso yeBulawayo agenda othi yena ukungamanyani kwamabandla aphikisayo yiko okubangela udubo.
Kanye ngathi kubona abeyobolisini labo silabanye abantu labo abalalela ingqondo yokuthi bona yibo abangasisi kunabambayo labanye abantu ngabantu bevukela izikhundla zabo khonakhona ngomunye okuhluphayo futhi sokufanele abantu beobosini bakunanzele ukuthi weza kula abantu abaningi abakusekelayo kumbula abantu abalutshwana kuna abantu abalutshwana abantu abaningi abahlanganisa yikho kuphela okungeke okungadala umehluko lizikanti bavote kuhle ngoba singakho babukela ingqondo leyane ukuthi ime ngifuna ukuba yibo sikhole ngezikhundla sicabaye ngabantu so-ke abantu phansi kuground bathi bona amaphathi wonke lawa ama-progressive parties amane e-opposition abambane asebenze ndawonye angaphikisani lanqabe lokho izigaba zangama-parties kodwa nxa sokuvotwa xa omunye efake ikhandize kuleso sigaba omunye engafaka upresident kafaka kube ngoyedwa bongabantu basekeleni kuyiyo kube indlela esingancedisana ngayo ubana sikhuphe umgazi sikhuphe ingqondo leyane kuzigaba ngathine ukuna hlale sezikhundleni khanye ngathi ngabantu abakhulu kodwa sicabange ngabantu abadubeka bezimbabwe kuzancethela izwe lezimbabwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engunobhala oqoqa inhlelo zenhlanganiso yeBulawayo agenda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Kathesi ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Njengenjayelo siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula udaba lwabesilisa ababikwa besiya emacansini labantwana abancinyane olwe-statutory rape njalo iningi elikhonona ukuthi kwesinye isikhathi bathola isigwebo esiphansi. Sixoxa lengcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Kucaca Phulu ukuze asinike ingcazelo ngalolu daba. Siyakwamukela kuhlelo umnumzana Phulu.
Yayilenyelwe ngelela labalale.
Kambe kubangelwa kuyini lokho?
Lokho ngibonani kubangelwa ukuba abantu izindaba lezi esikhathini esiningi bazibona nxa zibhalwe emanyuziphepheni. Esikhathini esiningi amareporter adinga indaba ezimnandi, indaba ezizathandwa ngabantu ezizathengisa amaphepha. Kodwa ekwenzeni khonokho abakasiniki i-information yonke ukuthi kwakutheni, kwenzakala sikhathi bani, ukutheni umuntu lo uvumile ukutshala kumbe uliphikile. Kunengi okukhangelwa ngumajisitrate ukuze afike esigwebeni sokuthi umuntu lo ukwenzile. Akufuna ukuqinisa ukuthi izindaba zonke lezo zinezigcebo eziphansi.
Sesikhangela lona udaba lwake laphuma emaphepheni ukuthi kulo ntombazana ozithweleyo leminyaka eyi-13 ePlumtree, kodwa owenza lokhu wagwetshelwa ukusebenza ku-community service kuphela. Nxa kukhanya ukuthi kulobufakazi bokuthi nanguyana umntwana omncane uzithwele, kuyini okunye okumele kuze kube khona ukuthi umuntu lwane engajeziswa kakhulu?
I-court ziningi izinto ezikhangelayo. Owokuqala, singabe sisithi umuntu walala lomntwana owayele-13 years. Khonapho siya singatshelwanga ukuthi ule-13 years, 2 days, ule-13 years, 11 months. Siya singatshelwanga ukuthi kwenzakala 5 years ago kumbe kwenzakale last month. Ezithwele enjalo obvious ukuthi kuthuthi kulo mntwana. Kuyaso kumele sibekwazi ukuthi enomntwana enjalo wathola ukuthi usisize nalo owayele-13 years ngaleso sikhathi engezele-18 lonyaka. Uthe lomntwana ole 3 years or 4 years bacina bechadile. Ubaba lo uyasebenza, nguye othengayo isinkwa sabantwana. Sekumele ukhangele ukuthi kuyamncedisa yini umntwana lomkakhe ukubana uhambise ejele for 5 years kube uhambise ku-community service. Kafanani lomuntu oyathi eveze same offense engeyachiye ethethisa abantu, echaya abantu, wabaleka wayegoli, washiya abantwana belamba. So umajistrate ukhangela zonke, ukhangela izinto ezinengi. Omunye angathi nanxa ngakwenza mina wayengijele wathi ule-15 years. Elinye nelinye icala liyakhangelwa umuntu uzivikela esithini njalo kuthiwa kwahamba njani. Akhona amacala nesengengawenza lapho abantu abaningi sibile baphiwa izigwebo eziphezulu.
Kuyabe sokwenze njani laba abanye nxa bephiwa izigwebo eziphezulu abanye bephiwa eziphansi?
Mana kuphi umzekeliso. Omunye uyabe lelo mntwana ole-15 years. Umntwana lowo mhlawumbe eyi-student sakhe engutitshala wakhe. Omunye uyabe lelo mntwana ole-15 years behlangane ebhawa. Wena nxa kukhangele mlaleli ubone ingane kumele baphiwe izigwebo ezifana nayo yini. Ngibona ingane utitshala kumele aphiwe izigwebo eziphezulu ngoba obefundisa umntwana nguye kade kuthiwa akhangele umntwana ameluse. Njalo siyakwazi ukuthi bekwazi definitely ukuthi umntwana emnaki. Kodwa lo ohlangane naye ebhawa.
Kulungile yini emthethweni ukuthi umuntu ehlulelwe ukuthi isimilo sakhe sinjani? Ngoba ngumuntu oyebhawa kusho ukuthi kasomuntu oziphethe kuhle.
Ngingakubuza umbuzo. Utitshala angalala lomntwana amfundisayo ole-13 years. Kufana naye yini nomuntu olele lomntwana ole-15 years behlangane eBoreni ku-Highland bengazali?
Kodwa icala liyafanana ukuthi kugcine kusenziwani?
Umuntu othonthe i-orange nomuntu othonthe inkomo kuyafanana, but omunye uthonthe into enkulu. Umuntu otshaya umuntu ngempama nomuntu ogwaza umuntu ngengqamu akufanani. So umajistrate ukhangela zonke zinzane izinto elinye nelinye icala elikhangela ngama-circumstances alo.
Yona iminyaka ye-statutory rape ikubani njalo iyafanana yini ebantwaneni abangamantombazana labangabafana?
Umthetho uthi umuntu ongaphansi kwe-16 years. So araba le 14 years 11 months statutory rape. Araba le 14 years 11 months and 28 days is still statutory rape. Isigwebo again sizakhangela konke khonoko. Below the age of 12 years it is going to be rape. Nanxa kuba kakuzandelisi ukuvuma lo.
Singathi umthethwandaba abantu bengawuthemba yini?
Umthethwandaba ukhangela elinye nelinye icala. Lilimi lodwa. Asithi ingene e-Magistrates Court. La ngingafuthiseki ngezigwebo ngiyavunyelwa ukuaphila nge-High Court. La singafuthisekanga futhi siyaphila sisesevi ye-Supreme Court. So ngaleyo ndlela imthethwandaba izahlala isipha izigwebo ezisuthisayo. Nama-prosecutor nawo avunyelwe ukuthi aphile bathole izigwebo esirayi.
Kuyangena yini kakhulu okwamasiko lapha ukuthi umntwana oyintombazana vele kumele aziphathe njani?
Indaba ingavele ifike e-court yakuse. Akusela sintu phakathi esilandela umthetho i-Criminal Codification Reform Act. Okwesintu kungangena nxa indaba ingakafiki e-court, abantu bekhulumelana emakhaya, izindaba zingavuki e-court.
Hayi, sibongile kakhulu ingcazelo le, nithemba abazwile abalaleli.
Siyabonga.
leyibala lelibe kuyingxoxo lengcwethi ecubungula izemthetho njalo eligqwetha umnumzana kucaca phulo sixoxe laye ekobulawayo lithiye indlebe njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke usithandekile emhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba esiphathelane labesifazane. Thiyani indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Kwezemidlalo, inhlanganiso yezifa ibikwa ithwele nzima ngokusilela kwemali. Iqembu lama Warriors laphosa lehluleka ukuya eMalawi ukuyadlala leqembu lalelo lizwe laze lancedwa ngumfundisi uWalter Magaya walipha imali engamarandi angu 52,000. Kodwa kulembiko ethi imali kayiphathwanga kahle okubangele ukuthi uMagaya aye ngokwakhe ukuyapha abadlali imali yokuphathisa emidlalweni wangesonto ophakathi kwama Warriors leqembu leComoros. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolani Gwesela yena olandula imbiko yokuthi bachaphaza imali abayiphiwa nguMagaya.
Kodwa esibalale yithi thina abantu bemedia sicinga sibhala okunye okunye sesibhala sesisengezimithi esithi hayi zife tithi imali yadla. Ubaba uMagaya sasimnike ibudget. Ibudget leyi elama-allowance, ibudget leyi ile accommodation, ibudget leyi ilama airfares ukuthambe. So wayesinika imali le ngebudget. Wawungathiwa yonke imali imele kumaorea. Imali esayithiwa ngoba uMagaya sayisebenzisa lokhu sasike ucelile ukuthi siyisebenzise khona. Ama-Warriors bayithola imali yabo, accommodation sabhadala, ama-airfares njengobona ngokwazi kwakho, baphapha phela abantu labo ese-South Africa. Imali esasiyiphiwe ngoba uMagaya sasinike ibudget sithi hayi thina sifuna lokhu lalokhu 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 lalokhu. Wasesinika imali esesibhadala lokhu sasekucele sikubhadala. Kodwa kube lobunzima ukuthi lathi namajali sithi nxabisifaka okunye okungayisikho sinoe sithi zisayidla imali yababa uMagaya. Ayisilo qiniso lelo. Imali yahamba yabhadala lokhu sasekucelile ukuthi ibhadale khona.
Okwakathesi njengoba izifa ilokho ingela mali, manje kumbani ophathisileyo kumdlalo wonalo owama-Warriors leComoros?
Khathesi ngikhuluma lawe ngakutshela ukuthi umntwana wethu Premier Soccer League PSL esesincedile ngokudla ukuthi ama-Warriors adle ekucamp. Siyababonga kakhulu e-Premier Soccer League. Ngibuye futhi ngibonge abe rentals ibhasi basinga amabhasi, then ngibonge umuntu okurula amabhasi esithi la esinika ibhasi. Ngibe ngibonge iDevi Lodge labo kuhlala khona abafana bayasiphathisa kakhulu labo. Ngibe ngibonge yena ubaba uMagaya uyasinceda kakhulu laye. Ngibe ngibonge ubaba uDube laye uyasinceda. Ngibuye ngibonge abantu abatshiyeneyo abanye abafuna ukukhulunywa. Bafuna nje bethule, bayabe ngafuna ukukhulunywa. Kodwa hayi abantu laba sibabonga kakhulu ngoncedo abasinika lona. Mina ngithi iteam yama-Warriors kayimelela ngephathiso yezifa yodwa, ngoba iteam leyi idlalela ilizwe. Umuntu wonke la ukhona ngapho kwele America ukustudio 7 khona ngapho kumele la uphathise iteam yelizwe.
Lo ke bekunguXolani Gwesela, isikhulumeli senhlanganiso yezifa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Sengakehlukani kesikhangele ebezikhokhela. Abakhethwa ukuba ngamalunga edale lephalamende sebeqalisile umsebenzi. Umbuzo ngothi bazawenelisa na. Kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazana sihlaziye udaba lokuthi kungani kanti imithethwandaba ingaphi izigwebo eziphezulu kulabo abatholakala belicala lokuya emacansini labantwana. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murari zvakanaka vatereri.
Good night, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.